okwakuqala Chris, mina ngingomunye wamalungu edale le-parliament eMathebeleni North. Okwesibili, mina ngu-MP weBhinga lapha eduze le-Victoria Falls. Ukuhamba engikwenzileyo akungithathanga umango ongadlula amakhilomitha angu-350. So-ke njalo ngale asomnangagwa okhulumayo lapho esikhona khona kathesi, kawukhulumi mnangagwa. Lapho esikhona khona iparliamente izohlala phansi ukuthi izohlela ukuthi kambe imali enganikwa nguhulumende umnyaka ozayo ukuthi kwenziwe imisebenzi okufuze ukuthi yenziwe, imalini, inikwa kubani. Mina njengelunga ledale le-parliamente leBhinga North ngikhuluma kanje lokhu ngisukile eBhinga amalanga amane adlulileyo. Asimafoni lawo engiwatholayo avele ekhaya, inkomo ziyachuba ngenxa yokuthi akulamanzi. Amadamu amaningi akanamanzi. Lesikolo lezikolo ekuthiwa ezimbili engizifonelweyo bentshela ukuthi hayi thina sesizavala isikolo because akulamanzi. Now lapha esibuye khona yikho okwabelanwa khona imali kahulumende ukuthi uhulumende ngomnyaka ozayo ukuze esebenze imalini efize inikwe ugatsha lukahulumende oluthize. Engikufundileyo okwakuqala yikuthi khona amanzi noma izulu engaze line libe nengi okunganani ufuze siwalondoloze. Siwalondoloza njani? Siwalondoloza ngokumake sure ukuthi engagelezi aye elwandleni kumbe aye kuZambezi. Aso abambeni lawa manzi ukwenzela ukuthi egcineke okwesikhathi eside. But ukuze lokho sikwenze sifuna uncedo oluvela kuhulumende, asingeke sakwenza sisodwa. So ke lokho ukuze ke nami ngiye kugcizelela kuyefika lapho engifuna ukuthi kufike khona, kufuze ngihambe lapho kwabelanwa khona leyo mali.
Ye, abanye bayathanda buza ukubana kanti vele kungani umhlangano nalo ungenzelwanga eHarare lapho kuvele kuhlala kuhlanganwa khona. Kulokuya eVictoria Falls endaweni abaningi abayikhangelela njengendawo yokuzithokozisa njalo elamahotela alembadalo enkulu kakhulu.
Ngangikwazi ke khonapho Chris ukuthi abantu bakubona njani ngaleyo ndlela. Engxenye mhlawumbe bona babona nganxa siseHarare siyabe sihlala ezindlini zethu. Anzange nandlumile eHarare ngingummeli wedale leparliament osuke eBhinga. Nxa ngiseHarare ngiyakhetha ukuthi ngingene kuyiphi ihotela ngoba yikho akutshoyo uhulumende ukuthi nxa ngiseHarare kufuze ngihlale ehoteleni. So-ke ihotela kangikwazi ukuthi engabe idula kakhulu eFolosi ukwedlula iMikis Hotel eHarare yiphi ngoba silamalunga awedale leparliamente awahlala eMikis Hotel. Okokuthi ngabe kuthiwa khona bahambile sayakwenzela eHarare lakho bekufana bebeyahlala eMikis Hotel, beyehlala eRainbow Towers, beyehlala eHoliday Inn. Ungawaqhamba amahotela wonke aweHarare uwacede ngokudula kwawo. So ke amboni mehluko mina nxa ngifuna ukukhuluma iqiniso Chris, umehluko kawokho ukuba seFolosi kumbe kuba seHarare kuyafana konke kule ndleko.
Liyaphiwa na imali le ethiwa ngama-allowance njalo ukudla kwakhona liyazibhadalela na?
Ukudla siyazibonela Chris, into esibhadalelwayo ngale ngumbheda wokulala le-breakfast. Angikwazi ukuthi i-breakfast yabo yenza malini kodwa idina ngengazama ukuyibuza idina yabo ibibiza ama-$600 something. Idina kasithengelwa nguhulumende, idina omunye lomunye uyazibonela. Nxa uthe wakwanisa ukuthi emini wahamba wathenga i-drink, wathenga lesinkwa, wangena laserumini yakho walala usidla ebusuku, yikho khona lokho ngoba lathi siyakunanzelela ukuthi ubunzima bona lobo ubonwa ngumuntu wonke lathi sihlangana lawo.